izindaba bezazi zisenzakala ngesikhathi laba bengama-ministers babekukhangele everyday kusenzakala bekwazi. Sebephumile kuba ngama-minister sebeqalisa ukugijimisana labo sezothwala ubothiwe lo ubothiwe kufike phambili kungabi le evidence bephume bezihambele. Akulalo uthole ukhona sibili okukhanyayo ukuthi yizimpi zabo ze-CG40 lesila khosi eziqhubekela phambili. Abantu labo kaSukwere, oZiwawo, Jonathan Moyo, bonke labo oThombo babafuna ukuthi ngaba bafake ejele but babaswelele ukuthi bababamba ngani. Sebephuma ukubadingela nje okuyizinto okuncane ababevele bekwazi labo okugoqela abanye babo ukuthi ufika phambili ufike kusitake ngenxa yokuthi i-evidence yangikhona ifike ihluphe. So involve abanye babo abakhulu amboni nje ukuthi into ezafika ngaphi. Ibulwa nje kwaba baphungulisana izinto zabo ezindala bedlala ngengqondo zethu ukuthi sibone ingani ukuthi uhulumende kukhona afuna ukukwenza ngendaba ze-corruption. Amboni nje ukuthi into emangalisayo eyenzakalayo.
Kodwa nxa sikhangele amanye amazwe ayisikho na abakukhangeleleyo ukuthi labo bazathi hayi ziyabotshwa iziphathamandla zikahulumende okungenza ukuthi bathi bona hayi bayalungisisa konke okonakala.
Yikho kanye engikutshoyo but ukuthi ngesilungu ye-window dressing ukuzama ukuthi bebone ingane kuthiwa kule nto abayenzayo ingane bayihlukene lalokho kade kukhona. Ungakhangela ukucini khona lapho kubothiswa izindaba ze-corruption ivesa kathi esibhizi ilandela bonke ababengama-former minister yesebesekhothi balezikwelete zamagedi zama-300,000 balani kumele kuqale kube ngu-former abe ngu-former minister besebotshwa abe ngu-former minister segijinyiswa. Anabonthi ikho engikutshoyo ukuthi bazama ukuzenza bona ba-right ukuthi bebukeke be-right nxa be-serious bakhona phakathi kwaba balokhu bengu-minister kathesi bakhona abalokhu beyiziphathamandla zezanu-p f ezikhona kathesi ababophe bona sibone bephakathi beseva then kuzasitshengisa ukuthi ba-serious. Akula muntu ozimbabwe ohamba ngenyawo ungacabangeli ukuthi obhedi mbofu kukhona sangwe lapho kurongo khona kodwa uphuma nje azadifendo langomnankakho adifendo ngabanye basebethi akula nto erongo ayenzayo.